soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngivonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-14 Mpalakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC ebilomhlangano izolo eHarare isivumelane ukuthi kuyiwe kuZulu, asho ngodaba lokusuka edalela ePhalamende kwamalunga ebandla.
Jalo si resolve ukubana siqale inhlelo zethu zokumeka sure ukubana ke siye khuluma labantu ekhansilini and parliament ama voter on the proposal esilayo ukubana ke sibuzane ukubana kusalo mlandweni ukuthi sihlale parliament.
Umfanekiso wokuhaya i-cartoon owethulwe liphephandaba lobulembu eleZim Daily okuthiwa inkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabangu udala inkulumo.
Zikhona izinto okungahlekiswa ngazo, zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babe kwazi ukuthi akhona amabanga, ikhona imingcele, njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi.
Kulabalandeli beqembu le-Highlanders abamukele ngenjabulo ukuqatshwa kuka-Kelvin Kayindu ukuba umqeqeshi weleli qembu, kodwa kulabanye abathi abamfuni ngoba lumsebenzi wamehlula ngomnyaka ka-2014. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-CCC ebilomhlangano izolo eHarare isivumelane ukuthi kuyiwe kuZulu ukuze acho ngodaba lokusuka edalela ePhalamende kwamalunga aleli bandla. Idale laleli bandla elithiwa yi-Citizens Assembly liphumile ezinqumo ezimbalwa ezibalisa lodaba lukamnumzana Sengezo Chabangu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngiyabonga kakhulu umhlangano wethu Citizen National Assembly uphumise ama resolution ukuthi siya phambili njani tinga njenge trips yokuqala siwelelane kubana ke sizasebenzisa inhlelo ezijene ukuyala ibudget ela proposwa ngumthuli Ncube ngoba ibudget eli anti the people, ibudget elingavele ebantwini elifuna ukuovertaxa abantu abadubekayo nokuthi kube le program eyokuthi sicede ke uduwelizweni. So on that basis sizabona siqala ke ama program ethu ke okungawelelani le ndaba yebudget. Njalo si resolve ukubana siqale inhlelo zethu zokumeka sure ukubana ke siye khuluma labantu ekhansilini and parliament ama voter on the proposal esilayo ukubana ke sibuzane ukubana kusalo mlandweni ukuthi sihlale parliament noma siphume sonke ama members of parliament lama councilor. So yiko ke siqalise meeting lama MP lama councilor kubatshela ukubana sesiqalisa ama meeting ethu ku viki yona leyi lama voters kubana sizwe ke iproposal ephume ku Citizen National Assembly ukuthi we must completely withdraw from parliament ngenxa yokuthi it's no longer an arena a respect the democratic ethos and the constitutional obligations as abantu abaphiwa abase parliament lase councilini. So in that respect sabe sile marathon meetings esayenza with ordinary voters ukubana sibe kwazi ukubana iproposal ephume ku Citizen National Assembly abantu bathini ngayo kwenze sibe le way forward thina njengenhlanganiso. Number 3, sivumelane njengenhlanganiso ukubana sisesiqalisa a political program of action ekubana silethe iZimbabwe back to a road of democracy and legitimacy. So lizasibona senza inhlelo esijeneyo mayelana lendlala lendaba ekubana sibuyele back to ukuhlonitshwa kweconstitution kwele Zimbabwe ngenxa yokubana neza ke siya continue as if everything is normal when everyone in this country is under attack ngohulumende kamnankagwa ongakhithwanga ngabantu. Ngiyabonga.
Alathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umfanekiso okuhaya i-cartoon owethulwe liphephandaba lobulembu ele-Zim Daily okuthiwa inkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabangu usudale inkulumo. Lumfanekiso otshengisa umuntu lo ephethe ichukela usulwe ngabesindebeleni kunye labavela kwezinye izigaba zelizwe besithi uyinhlamba. Kulabanye abangazi imbali yelizwe abathi uLobhengula wathengisa isizwe ngechukela. Iphephandaba leZim Daily liwucitshile lumfanekiso laxolisa kuZulu. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu ofundisa njalo ezombusazwe ekolitshini leWits kwele South Africa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ubonakele umfanekiso kamnumzana uSengezo Chabangu osuhlanganiswe lesithombo lomfanekiso ka wengonyama inkosi uLobhengula inkosi yakwaMthakazi inkosi yesizwe samaNdebele. Umfanekiso lo ukhandwe yilabo bantu abanesifiso sokuqhubekelisa phambili umbono wokuthi inkosi uNobhengula yathengisa ilizwe ebalungwini ngoshukela, umbono oyinhlamba futhi ongamanga ngoba kwenzekanga lokho uLobhengula ngula akazange athengise isizwe nalo ilizwe ngoshukela. Kusenjalo ukuhlanganisa uShabangu noLobhengula kuyinketha beshabi ngobana sokusenza ukuthi kubonakale ngani akuna muntu wesintwini wesindebeleni wakwaMthwakazi ovunyelwayo ukwenza upolitiki lokupolitika ezweni laseZimbabwe. Umfanekiso lo yawodwa uyinhlamba uthuka uLobhengula inkosi yabantu uthuke yena uShabangu eyipolitician njengamanye amapolitician elizweni uthuke nalabo bantu abangavumelana noShabangu abangavumelana noLobhengula. Labo bantu bengaba semathebeleland bengaba semashonaland bengaba sebukhalangeni bengaba kuphi kodwa ngumfanekiso wothuko umfanekiso wenhlamba.
Kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njani?
Awu yebo mnumzana, bakhona abanye abathi bona ama-cartoon imfanekiso amahlaya nokunye indlela yokuzilibazisa ukuthi kube lohlaya kube nohleko kube kuhle kube njeya. Kodwa ke engakusho mnumzana ukuthi akudlalwa ngegeja kuziliwe njalo akunamuntu wakwahlekisa ngobukhosi akunamuntu wakwahlekisa ngombuso akunamuntu wakwahlekisa ngempilo zabantu. Ma uhlekisa ngenkosi loBhengula uhlekise ngobukhokheli babantu uhlekise ngamapolitician uhlekise ngakho konke kulungile ngamahlaya ngamakhathuni lokho abathi isathaya abathi isakhazimu abathi ihuma ngesilungu. Kodwa ke imhlekiso leyo lamahlaya lawo angahambelana lengozi nokufa kwabantu bangaki abantu ababuleweyo ngegugurawundi ngokuthi bangamthwakazi baningi bangaki abaswele amathuba ngokuthi ngumthwakazi baningi bangaki abafiphezelwe impilo zabo ngokuthi yibo labo baningi. Ngakho ezweni elinjalo ihlaya lakho neliyabe lisukela phambuka laya eceleni. Ngingakuthatha ngikuse emhlabeni jikelele. Kwenzekeni nxa abanye sebethetha ama-cartoon ngoMohammed bahlekisa ngoProphet Mohammed bahlekisa ngoProphet bani bani kufa abantu kuyaliwa. Ngakho zikhona izinto okungahlekiswa ngazo zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babekwazi ukuthi akhona amabanga ikhona imingcele njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi. Ngakho lokhuyani ukuhlanga nisithombe sikamnumzana uSengezo Chabangu nesithombe sikamzilikazi kuyimpi kwabanye abantu. Ngakho lo somahlaya nqaye ngusomahlaya kutsho ukuthi wehlulekile ukuhlayaza ngoba udlale ngegeja kuziliwe.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe njalo efundisa izombusazwe ekolitshini leWits kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwele South Africa. Silokhe sikudaba lunye siphinde saxoxa locubungula izamasiko njalo isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye wabathiwa zinkosi zamaNdebele umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Babakande kunjani kunjani labalaleli bakho. Hayi mina ngiyawuzwisisa kakhulu lomfanekiso obekwe lapha oku Chabangu ekhanda bese kubekwa umzimba wenkosi uLobhengu ngoba nxa ukhanya uyabona ukuthi khona nje anti kukhonjwa kanye uLobhengu mina ngiyakuzwisisa kakhulu njalo ngiyabazwisisa kakhulu laba bantu abawubekileyo ukuthi laba bantu abawubekileyo lomfanekiso balaso isizathu balayo indlela yokwenza ukuthi khona bakwenze ngaleyo ndlela ngoba bona uChabangu bamzwisisa ngcono kakhulu kulathi thina abanye simhlaselayo laba ubekile bakuzwisisa mpela ukuthi khona uChabangu umelele ende khonoku abakwenzile ukubeka onalo umzimba bayakwazi ukuthi uChabangu umelele bayatsho futhi lokutsho ukuthi uChabangu umele isizwe ngoba inkulu yobhengu laphela yayinkosi yesizwe lesikhuluma ngayo so ke laba abakubekile bakwazi mhlophe ukuthi khona uChabangu umelele uChabangu into ayikhulumayo ukhuluma into ejongeni bakunanzelela konke lokho kanti ke abanye abantu ba itheka bakunanzeleli ukuthi khona uChabangu umelele ikho ke bemhlasela labo ababancedisayo bona abo babatshelisa ukuthi hayi lina ingamhlasela lo muntu kodwa lo muntu umelele lokho umele isihle so ke mina indlela engibona ngayo
kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa ukubona njana
angiboni nje njengendlela yokulibazisa kuphela kodwa ngibona kwindlela ukuthi abantu bajulise umcabango umcabango yabantu isuke phezulu ingene phansi ngoba bona laba babe leyo sebengenile batshona bazi bafika emthanjeni wamanzi mina indlela engibona ngayo leyo angazi ukuthi abantu bakithi bona baza kuthatha njani kodwa eqinisweni ikho khonoko eqinisweni ikho lokho uChabangu akumeleyo kumele isizwe senesisizwe esiyisona esimelwe uLobhengula esasimelwe uLobhengula akunanzelela lokho abakubekileyo ngiyazi ukuthi labo abakubekileyo yilabo abantu abangekho esizweni lesi esasiphethwe inkosi uLobhengula akanyamalayo so ke ngiyakuzwisisa kakhulu njalo mina yindlela engibona ngayo ukuthi khona uChabangu konke akwenzayo bakwazi ukuthi uChabangu wenzelani njalo bakwazi lokuthi bakukonnecte lesizwe kube kanti isizwe labanye abantu bakithi ngapha esizweni kababoni ukuthi kuyinokwenzakalayo yabona
alathe siyabonga mnumzana Greta Vodloza Sibanda ucubungula izamasiko njalo eyisikhulumeli sika mnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye wabathiwa inkosi yamaNdebele. Kulabanye abalandeli beqembu le-Highlanders abathakazelele ngenjabulo ukuqatshwa kuka Kelvin Kayindu ukuba ngumqeqeqeshi weqembu leBhoso kuzokuba labanye abathi abamfuni ngoba lomsebenzi wamehlula waze wasuswa esikhundleni sokuqeqeqesha iBhoso ngomnyaka ka-2014. Ukayindu owake wadlalela njalo iBhoso ukhangelelwe ukuqala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda oyintatheli njalo yeStudio 7.
Siyamhalalisela, siyambongela. Iqiniso elihle uKayindu uzazama kodwa into inkokheli zeBhoso yikho lapho kule ndaba khona. Silalo kuthiwa yi-board, silalo kuthiwa yi-executive. Labasebenzayo kwi-executive abakhona basebenza nzima ngoba kule board ingenelayo. I-board ngesilungu okuthiwa yi-ceremonial ukuthi vele yona ngokwayo kayingeni ekuqondiseni kumbe ekusebenzeni kweqembu kodwa kulezi nsuku bayangenela. Ngakho-ke udubo lukhona phana ukuthi ucine kungazwanana sekulama-camps kulani and njalo abantu ababuyayo kuleli qembu. Iqembu leli Dube igolide ngalithatha laphana igolide yodwa kodwa-ke abantu abakwazi balikhiphe njani igolide lakhona
kodwa lokho-ke ukayindu laba zingathi bazamile kumbe
ngendlela into eziyo yona bazamile bangcono kulomlungu lwathe khona.
Mhm.
Umlungu lwathe khona vele bezihlele. Kodwa kuKhayindu ndiwana ke wazama aswilisa saba ke number 2 sitshwe goal difference. Yebo kahambe kodwa wayelaba abadlali abaningi wehlika kunqobo. Ngoba umthetho wele umuntu wehlika utanqobo kumele ajinjwe njengemazweni njengamathimba wonke South Africa, UK, America. Kodwa kuKhayindu phakathi kwabaqeqeshi abakhona umbone ngani engazama ngenza ngqobo.
Ye kodwa usuzokube lokuxoxozela phakathi
kwabo. Ukuxoxozela phakathi kwabantu beLinders balokwehlu badawukele phakathi tu. Yikodwa ufuneka inkokheli ngabambanisa abantu bonke beLinders. Kodwa lokuxoxozela. Kanti singimbuze Dube, na isizini pelithi akwazi ukuthi yasiphoswa mbala. iLinders ethathe incwadi. Asikwazi ukuthi usakunduza ukuyela yini. Akulomuntu osekhulumela usakunda lo wathi ongunyoncedise ukubhadala imiholo yabafana. So into zonke kwamanje zisamile akwaziyo. Eyinto bangeLinders. Kathi laba bakhethe uKhayindu baphuma nxa bevotele phandle sebekhethele laba bazabuya. Laba bazabuya bazasebenza kuhle njani laye bengamkhethanga. Yinto kumele isisekelo sokusiqembule iLinders kumele sitshintshe sithi question itshintshwe. Kungathiwa abantu abaphumayo bakhethe umqeqeshi weqembu ozakhotshe ngasekho. Laba bengaphuma laba bamkhethele lo uyayo athi kanje vele awukhethwanga yimi wena. Lanxathomba sokuncane ngxamxoxe. Kumba khulume kumbe lami ngabona ngiyaphuma ngithe ngithi Khayindu asayine i-contract ye-20,000 kwenzele ukuthi ngilambisele ababuyayo bakhawule ngoba kasemthethweni ungagodli into zabofathi ungagodli into zikamadinda before ungagodli okunye kwenzela ukuthi lo wayephuma wayethi isayineke kuthiwa i-contract ethi bhala la uyazila kodwa yini uyebekwazi ukuthi asekho imali yaselikhama iqembu ngonyaka ozayo kunjenje abafana ama-contract aphela ngo-December 31. Ungabuza ukuthi ulungisile abafana abanye ngiyahlala labo. Hayi angikwazi bra, angikwazi dropa ingxenye bese ngihambile ngoba kodwa umuntu nje bese ngiyamfuna ngomnyaka ozayo. Yabona into ekhona? So awula umuntu ovuselela ke ama-contract abafana ngonyaka ozayo bazadlala njani? Yindaba ezikhona.
So ke sizokuthola kulabanye abantu abafuna ukungena ezikhundleni lapha okwakudambe sizihlungwe.
Siyezwa sizozothi uqhubana moyo uyafuna lembazi uqhubana moyo ukwazama uba ngu-MP ngaphe siza webandla leZANU-PF njalo ukwasebenza ku-ZEC njalo nguye omunye wabathola lesi sidiji basi-disguise method. Sizwile ubaba uhlanga udlodlo kodwa uhlanga udlodlo nto ekhuma nakuthi hayi kangeni. Sizwile ukuthi kulo nodumunyathi use-South Africa ukuthi ufuna ukungena. Sizokuthi ubaba ongokhokhela kwi-term liyaphela angangena ubaba uSibanda laye-ke ufuna ukungena sithi ngubaba omhlophe uKenneth Mhlophe lo baba-ke uJohn Fati inalowo khona uSibanda. So bonke laba ngabantu abakhanya ukuthi bazancedisa.
U-Ezra Chisa Sibanda ngumsakazi olodumo njalo eyintatheli zindaba ye-Studio 7. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Studio 7 kubasakazi bethu abahle kunye nabalaleli, ninganivuka njani ngezindawo la elikhona? Hayi, siyayizwa indaba kaSengezochabanga usekwenzile njalo. Angazi bakhona kade bemsekela bethi hayi uSengezochabanga uyalungisa, kodwa namhlanje ulungiseni ngoba nangu uthetha amasithi akade thethwe TCC lapha kwaBulawayo wabisela kuZANU-PF. Yiwo kamadoda angamavila la ahluleka ukusebenza, afuna ukudla igazi labanye abantwana, thatha injabulo yabantwana beZimbabwe, afuna ukuyifaka epokethini lakhe ajabule yedwa. Sihlezi sibatshela abantu sithi hayi vote kulelani bizwe ngeke likusize nganext. Kungangcono kusetshenziswa enye indlela ngoba ivoti kusokucacile sobala ukuthi kulelalizwe ngeke lize likhulule abantu ende ngeke lisize ngalutho. Lokho nje kuyinto ebonwa ngubani nobani. Inkantolo zonke sezajika saba yisani yonke into. Mina nje umuntu engizwisa ubuhlungu ngishamisa ngizwela uchamisa khoza uphila kolunye usizo lokuthi nzima kakhulu uyazama mpela ngamandla ukuthi akhulule abantu baseZimbabwe kodwa kwehlula. Nanku manje sebefuna ukumthathela negama bayidiliza nje iphathi bafuna ukuyiqeda yonke. So kubuhlungu kakhulu lokho ende vele kugcineni bagcina bayidilize bayiqeda vele iphathi. So into esikhona njengabantwana baseZimbabwe into engasiza ukuthi abantu bahlale phansi baphumele esinye isisombululo ngoba lokhu kwevoti ngeke kuze kusize. Ngisholanga ngelangeliwane ngisholanga ngo-2028 2031 bakwenza the very same story.
Studio 7 salibonani ungujuma elibhali alibingelela lonke bafakazi bethu kathi i-TPC ayikho yini imizamo engazamakala ungcono ukuze bazwakale ngoba la kusho ukudingeka nje kuphela ukuthi ekuchaye nje induku ungachaye induku sizakwazi ukuhlonipha ngoba ungakhangela labo abantu ezanipf abasadeleli iCPC sebedelela amaphathi wonke amancane leza khamiza ezimbabwe sebezenzela umathanda nje besicela enye iplani bakithi akezama enye iplani
Studio 7 ngalivuka njani bonke lokho ngezwa abantu abakhuluma ukuthi abantu kabaphuma ephalamende bephuma ephalamende benzeni nxa bengayi baphuma ephalamende abantu labo kabaphume be-outside the country bedinga ukuba iziphepheli bebumbe uhulumende wabo be-outside ngoba bengaphuma bayale belapha bazavunjululelwa amanye amacala angekhoyo begcwaliswe ejele kukathi nxa bengalaplani yokuphuma outside kabafayithe within bekhonapho ephalamende kabafayithe bekhonapho bezame bephakathi obephume phandle kwelizwe yiyo nto engibona abantu siyathanda nje uphonga ukuthi uchamishi uyehluleka hayi sayisi kutshela ukuthi angirayi ugome nawathi jimayini esitaradeni yedwa kumbe umnanga kumbe umgadi akulali idwa egijime yedwa lina ileli mchasayo ligijime layo ngingabonga ukuthi uyehluleka lifuna enzeni ethi asihambeni siyemanchester dows kalihambi asihambeni phela siqondeni ekami siyedilize ijele kalifuni pho lifunayo engasihlanyeli lani futhi
Studio 7 ngiyabingelela abasakazi labalaleli hayi siyabezwa laba be-3+C bathi bafuna ukukhulumisana mhlawumbe baphume ephalamende but okusalayo yikuthi izanu abasukuma besithi bayithale nje yayiveli iyonale ayizange yavela yatshintsha in the midst of gugurawundi izaphu yathatha wonke amasithi bebulawa abantu besenziwani ayizange izaphu siyibone ikhalala iphalamende so bona yiphi izanu kade ababeyithale nje ababengayazi abakhanya sekungani sekubamangalisa namhlanje uthamise engafuni ukuchithela abantu isikhathi kudlalwe ngabantu bakomthwakazi uvele ubuye komthwakazi enenjongo yokuphusha lokho kwaqaliswa ngomalumakhe so nxa sihlala sitshela abantu bakithi ukuthi abalwele okwabo abasizwisisi bathi sile nketha bechabi umonzora la wathengisa amasithi wonke angu-18 azange abe contested azange size umsindo ongaka uthaba ngwe-at least uthethe amabili lokuthi uthengisile futhi asilabo ufakazi lakho ngoba izinto ezikhulunywa ngobaba uthaba ngowazi-raiser before ama-elections bamgxeka bamsola ngoba vele emehlweni amaphathi la ama-opposition indebele yilo elihlezi ligcolwa lirongo bona abaphambanisi so into yabo leyi vele ayisiyo engakhulula izimbabwe akula maturity bagcwele amandlwani nje
Studio 7 njani basakazi abahle hayi mina ke ngibona kwami ke bahlonipheke mina ngibona engathi nje into ekhona isikhathi sokuthi sibe sichitha isikhathi sethu sisithi sibhlema uChamisa ngibona engathi se-wasting time ngoba uChamisa akusiyena umuntu ophethe laphana iparty esesiyilwisa laphana yi-ZANU-PF ukuthi sigxeke uChamisa mina ngibona engathi abantu abagxeba uChamisa ngabantu abafana nabo-Chabang that is all ngoba angiboni ukuthi uChamisa umsola ini ngoba kokuqala lwana umuntu akaphethe lapha into ephethe yi-ZANU-PF yiyo kufanele ukuthi siyilwise uChamisa side yenze njani ngoba akusinguye ophetheyo akusinguye ne-army akusinguye ne-military yonke laphana iphethe yi-ZANU-PF uzoyenzani so into efuneka laphana ukuthi thina abazibabhenzi kufanele ukuthi silwele ilizwe lethu siyeke na there's no time ukuthi sigxeke enye any opposition party so mina ngibona ngathi nje umuntu ogxekana noChamisa laphana uyabe ngowe-ZANU-PF ngoba there's no need ukuthi singagxeka uChamisa sitenze njani elwe yedwa yini ngoba i-ZANU-PF iyazenzela laphana iyasidelela amakhodi zonke izinto ungaze uye ekhodi vele uyaluza angaze kube njani zonke izinto ezilaphana ngeze-ZANU-PF ikanti ke ilizwe ngelethu ngiyabonga
ye ku-Studio 7 livuka njani kodwa basakazi bethu abahle ye asiyamuzwa ubaba uGawule umdala umaphikisa konke umaphika konke ave sheshe ukubopha amapolisa aseZimbabwe ayasheshe ukubopha amalunga wama-opposition ave sheshe ukuphenya amacala ayenziwa ama-opposition kodwa ehluleka ukuphenya okusheshe ukuphenya amacala ayenziwa yi-ZANU-PF amalunga e-ZANU-PF kwatsha u-Anastasia Ndlovu ngabantu be-ZANU-PF live hayi ukuthi like i-NCT live la namhlanje kusathulekile kukaza kalodi kwahamba kanjani kwabula avele ukubala ikwenza kodwa mosi so angazi ukuthi ubaba uGawule uphikisa ini yena angayaziyo mbe abonani ayibonakali okunye yazi
Studio 7 salibonani sibonga inyosi sindaba esiphathela zona ezingakhethi hlangothi sicela bakithi lathi awethu ama-message khona ukufunda siyacela baphathi bethu. Mina ngizakutsho ukuthi kanti kwenziwa yini ukuthi ngizwe omunye ubaba lapho ekhuluma ethi abantu ababotshwayo nabantu ababebelomlando abantu bezanpf bayawona uma kuyukuthi right njengoba kubotshwa abantu ababonayo abantu bezanpf shithi bona vele bawona eZimbabwe kubona abantu be-triple C kuphela. Yiyo le nto esifuna ukubayazi ngoba masibheka sithatha ukubheka abantu bezanpf yibo ababona kakhulu kodwa sikaze sizwe ukuthi abayabotshwa. So kathi iZimbabwe ngiyezanpf noma ngiyabantu into esifuna ukubayazi.
Studio 7 nginyelele ku-Studio 7. Hayi, le nto leyenzakala eZimbabwe le ibuhlungu le kakhulu. Ibuhlungu mpela ngoba izanu iyazenzela, izanu zenzela konke nje kufunayo. Irukhela abantu abavutela uzulu bakhiphe imisebenzi yonke le yezanu. Hayi, abantu baseZimbabwe kumele sibambaneni. Hayi, izanu.
Siyabonga balaleli bethu. Ke sikhangele ezeMelika. Umchuchisi wecala likaMnumzana Donald Trump wayengumongameli welemeli kaMnumzana Jack Smith usethule udaba lokuthi akucutshungulwe kubonakala sobala ukuthi uTrump uyavikelwa naye sesekelo sombuso ukuthi angazathoniswa amacala akhe ambalwa. UTrump kodwa kunjalo nguye okhanya elokhu ekhokhela kulabo ancintisana labo kubandla lama-Republicans. Sixoxe lo mnumzana Tim Moringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga umsakazi Gandhi. Hayi, usekelo lukamongameli waye ekhona uTrump ungantwa seluqina day by day ngoba abantu kathesi kungantwa intengo yezinto ezitolweni lokuhlala kahle lama investments kukhanya ngantwa aphansi. Siyakwazi ukuthi saba le COVID 2 years laphana abantu bangahamba emsebenzini njani njani. So kathesi anto asoku affecta yonke into ngoba siyakwazi ukuthi ama economy all over the world nganto alawo lokhe asa yenza i recovery. So abantu abalapha eAmerica bakhangela okwabo izikhwama zabo lokuhlala kwabo lentengo yezinto ezidolweni okwakathesi ukhanya nganto hayi izinto nganto ziyadura abantu bathi intengo yamafutha o igasoline ngathiwa iphezulu kakhulu so yiyo eyenza ukuthi izinto eziningi zikhwele. So khonapho abantu sebekhumbula ukuthi uMongameli Trump esekhokhela laphana izinto eziningi zangathiwa zazichiphile and i-economy ye-America yayihamba kuhle. So okwakathesi ngathiwa abantu sebekhanuka khonoko so yikho support yakhe ingathiwa isiqina day by day, week by week. Singakhangela ama election predictions athi wona okwakathesi uTrump nguyo phambili kukaBiden.
Yena uMongameli Joe Biden ubona njani amathuba akhe njengoba isikhathi sonke lesi bekungani akukhanyi ukuthi ngaba losekelo olwedlula olukaMnumzana Trump?
Siyakwazi ukuthi la uBiden ungathiwa uyakwazi ukukampaigna or is a political strategist ngoba sabona ngo-2020 kakampaignanga okuningi but waphonga ukubuya le message yeyodwa ezimbili waquma ukubusa kukamongameli Trump ine-surprise. So mina engikubonayo khonapha yikuthi umongameli uBiden kathesi sesingena ku-2024 sizake sesimbona nje sechaya ama-campaign akhe ngoba uqalise ukuyenza ama-fundraising last week eCalifornia. So ngiyabona ukuthi ngo-2024 iyabe sejaha ukuthi isikhathi asisekho. Ukuthi uzanqoba hayi lapha eAmerica kuyahlupha vele ngoba singabona by September next year or August ukuthi kuyabe sokumenjani. Yikho ngantwa kuyabe sekulama indicators ngoba siyakwazi ukuthi uTrump laye ulamacala amaningi lama cases amaningi aphambili kwama-court ngendaba zokuba etsotsa eRobha abantu njani njani longafuni ukulalela umthetho welizwe and inkulumo zakhe ewayezikhuluma ukuthi ufuna ukuba ngu-dictator. Hayi, angikwazi ukuthi kuza kuma kanjani.
Siyabonga mnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazwe. Igama ngu Chris Gande, asidibane njalo kusasa sikhathi sinye.